Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ari vaita kuda kwao. Vathora gamba rao.
Umlimu useyenze intando yakhe. Usethethe iqhawe leZimbabwe, iqhawe leMashonaland West. Angila mazwi amanengi nyibuhlungu.
Tarasikirwa zvikuru.
Izakhamizi zakoZwimba zenelisa ukuvalelisa owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ngemva kokusiwa kwesidumbu sakhe ekhaya lapho abe dabuka khona.
Into enkulu esiyenze sademonstrator kanje ukuthi omunye wethu okade ethungamela istrike kade sisenza njengama doctors usenyamalele kubika ukuthi kulabantu abamthetheyo abangaziwayo.
Odokotela elizweni jikelele batshengisele lamuhla besithi ababuyele emsebenzini nxa engatholakalanga umkhokheli wenhlanganiso yabo udokotela Peter Makombeyi onyamalale ngomgqibelo ngemva kokuthunjwa. Abalimi abesifazana abemaphandleni sebesungule inhlelo zokusebenzela ndawonye bebuthelela lokulima ukudla kwendulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isidumbu sewayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe lamhlanje sihanjiswe kibo lapho abedabuka khona kwaZwimba. Izakhamizi zakulesi siqinti zathola ithuba lokuvalelisa isidumbu sakhe embuthanweni owenzelwe endaweni yamavinkili eMrombezi Growth Point lasemzini wakhe koZwimba. Intatheli izindaba eStudio 7 uGibson Bebe obeye koZwimba usethulela lolu daba.
Bekuculwa ingoma ngabantu besigabeni seMashonaland West bekhumbula iqhawe labo uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe bevalelisana laye. Loba nje koZwimba kukibo kaMugabe bekungela abantu abaningi kangako abaze esililweni njengalokho obekucatshangelwa ngabaningi osekwenza abanye bethi lesi sililo sesithethe isikhathi eside. Namhlanje ube ungumbuthano wokulandela umkhuba wesintu wesendo lamaZezuru abawenza ukuqina andubana abekwe uMugabe.
Sonke kumele sikhuleke simkhumbule sisithi wonke umuntu kachaye umbululu.
Ekhuluma emkhosini usibarukhulu wesabelweni seMashonaland West unkosikazi Mary Mliswa uthe uMugabe ubatshila isizungu esikhulu esiza kuba nzima ukugcwalisa kule indawo.
Umlimu useyenze intando yakhe. Usethethe iqhawe leZimbabwe, iqhawe leMashonaland West. Angila mazwi amanengi nyibuhlungu.
Tarasikirwa zvikuru.
Lokhu kusekelwe ngumphathintambo wezemithetho ozemele umongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Ziyambi Ziyambi yena othe uMugabe wanceda kakhulu abantu bakoZwimba.
Shingendaenda ndoda kurangalirwa semurume akasimuka
wathi ngifuna ukukhunjulwa njengomuntu owakhulula iZimbabwe. Wasesima wathi nxa sengihambile ngifuna ukukhunjulwa njengomuntu owasukumisa abantwana beZimbabwe.
As the liberator of Zimbabwe.
Ufundisi okhuluma embuthaneni lo uMnumzana Joseph Nyakuchika wazisa kade bekhona ukuba imisebenzi yomufi kumele ibe isifundo kwabanengi.
Abanye ungathi bafakwa emlilweni kaSatan, ulolunya olungani isavunguzane, ulunya lokuncisha inja ecela isitshwala.
Ingcitshe yokungcubela zombusazwe uMnumzana Pride Mkono usole kakhulu ukuphuza ungcwatshwa kukaMugabe.
Ukuthi uMnumzana Mugabe uzabekwa emangcwabeni mhla after 30 days kuloko kusitshengisela nje into besikhuluma laphana ukuthi abantu bezamPF bona bafuna ukuthi bedle bodwa ngoba sibona ukuthi uzasitshengisa imali zelizwe eziningi kakhulu ukuyakha leyo ndlo bafuna ukumakhela yona ukuthi bemfaye ngoba lingcwabo kodwa lingcwabo elidulayo kwedlula indlu singakhangela kathesi ezibhedleleni zethu akula akula mithi akula magloves ukuthi amadoctor besebenzisa kodwa bona bafuna ukuthi beyakhe indlu yokuthi uRobert Mugabe ahlale khona.
Umbuthano namhlanje kule nkokheli yomdabu kulumango egoqela izinduna osabhuku nabantu abadabuka esigabeni seMashonaland West. Namhlanje ntambama kulombuthano womthandazo okhokelwa ngabebandla lenkonzo yeRoma imasi yokuvalisa umufi engenelwa emzini wakhe. Isidumbu sizabuya eHarare kusasa kuyalungiswa ukuze silondolozeke simele ukwakhiwa kwethuna lapho azabekwa khona okubikwa kungathatha amaviki athile. Umgabe ubhubhele kweSingapore mhlaka 6 yona lenyanga kaMpandula ubikwa ezongcwatshwa lapho okubekwa amaqhawe esizweni iNational Heroes Acre kodwa emkhosini ozakuba ungwemuli kuphela. Imele isitudio 7 iseHarare nguGibson Bebe.
Ukusenjalo isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi abanye esigabeni sakhe bakhumbula umnumzana Mugabe ngesehlakalo seGugurawundi kodwa abanye bamkhumbula ngezenzo ezathuthukisa ilizwe. Umnumzana Phuthi uthi okuhle ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukulungisa lolu daba ngokuthi kuxoxwe ngalo kuNational Peace and Reconciliation Committee.
Abantu bathanda izinto ezithile ngaye uba umgaba ukuthi wayengumuntu ongela kusasa nxa ekuthanda uyakuthanda nxa ekuzondela ukuzondela angathi siya endaweni nje uyabenza kwenza khonoko kodwa ke enihlekana nje labantu basuke banakane nje ngoba abantu beZimbabwe nje uyakwazi ukuthi bavelele ubaba unkomo father Zimbabwe bamenza iqhawe labo kakhulu before anything else basuka banaka nesikhathi esanake eGugurawundi nokungaxolisi kwakhe but into esuke isichaze thina abantu bemathebeleni south isijabulise ukuthi ubaba uMnangagwa ule ndlela yokuphatha ngayo izinto epholisa imimoya emanyanisa abantu ufaka umoya wakhe ekuthini othuleyo sethule uyahamba kabothulwa zithili akulani lokuthi uMnangagwa wakwagijinyiswa nangumgaba
manje kusasa ke nxa kungaba nguye umongameli Mnangagwa kumbe abanye abakubandla lezanu PF abafana lomnumzana Parents Shiri lomnumzana Chiwenga nxa kuyukuthi abanye lokhu bebuhlungu ngodaba lweGugurawundi
okunye kungabantu osukukhuluma ngeGugurawundi ngabantu ababengakazalwa abanye kaziwo abantu bakithi kabazange bakubone khonokho mina ngimbi ngingakhuluma ngayo ngoba ngayibona ngayazi so-ke thina abanikazi bobuhlungu asikhulumi kakhulu ukwedlula bona laba abantu asebenikwa izimali ngabanye abantu ukuthi bakhulume ngabo iRwanda leyana ngo-1994 baxabana kakhulu abantu labana kwafa abantu abafika almost a million ngo-1994 in less than 3 months 100 days umongameli Mnangagwa uselokhu eletha njalo imizamo yokufaka o-National Peace and Reconciliation Commission yokuthuma ubaba uvice president uThembu Mohati njengoba engumuntu who is exactly and vitra ukuthi akhulumisane lezinduna first and foremost kayenzakalanga umhlubulo wemathebelelen region wonke iGugurawundi yenzakala kwezinye emidlands emathebelelen north and part of matsouth matsouth ngitsho ngikhumbula iplumtree lecase kakhulu if you tell me ukuthi kwabale Gugurawundi kuwo bed bridge and northern gwanda angazi ke
alo ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi isiphathamandla sebandla lezano PF njalo emela ibulilima West edalele parliament ubexoxa le studio 7 ecingweni eseplumtree.
Okay.
Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Odokotela elizweni jikelele batshengisele lamuhla besithi ababuyele emsebenzini nxa engatholakalanga umkhokheli wabo owenhlanganiso emela ilungelo labo. UDr. Peter Magombeyi onyamalale ngomgqibelo ngemva kokuthunjwa emzini wakhe. UBathabile Masuku ube sesibhedlela sempilo kanye le-UBH koBulawayo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Peter Magombeyi uthunjwe ngomgqibelo kuze kube namhla olokhe engaziwa ukuthi ungaphi. Odokotela bathe bamendawonye lenkokheli yabo, ngakho kusukela namhla sebebeke amakhuba phansi bazaze baqale umsebenzi lapho uMagombeyi esetholakele njalo leholo likhutshuliwe. Obekhokhela ukutshengisela kwanamhlanje esibhedlela sempilo uDr. Mthabisi Anele Bebe ongunobhala wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthe bahlangene bengabodokotela bonke bakoBulawayo ngoba inkokheli yabo ithunjiwe.
Sibize umhlangano lowo sanxusa odokotela bakoBulawayo bonke, sanxusa lamanesi wonke lokuthi sizohlangana lapha sidimande sibuze laba abalamandla ukuthi uDr. Peter Magombeyi uye ngaphi, uthethe ngubani, njalo bayamdinga yini. Okwesibili, sizotshela igarment ukuthi thina asisakwanisi ukulokho sifika emsebenzini ngenxa yokuthi kasinayo imali yangkhona, so kumele besinike imali ekwanayo.
UDr. Rogers Magigo ongomunye wabodokotela uthi ukuthunjwa komunye wabo kwenze odokotela bathukuthele.
Into enkulu esiyenze sademonstrata kanje ukuthi omunye wethu okade ethungamela istrike ekade sisenza njengama-doctors usenyamalele kubika ukuthi kulabantu abamthetheyo abangaziwayo.
Uqhubekele phambili uDr. Magigo ethi sebesesaba ngoba bakhona abahamba ngendlela efanayo abaphindanga babonakale.
Siyesaba njengamadokotela ezikhathini ezidluleyo bakhona abantu abake baswelakala ngendlela efanayo bayehluleka ukutholakala. Thina uvalo lusiphethe, siyesaba ukuthi ngokuhamba kwenzileyo mhlawumbe layika sisoze safa sambona samthola.
Omunye wabodokotela umnumzana Henry Ndebele ugcizelele ethi bakhathazekile ngokunyamalala kukamongameli wabo njalo ukuhlukuluzwa kweyedwa yokuhlukuluzwa kwabo bonke.
Njengabodokotela sikhathazekile ukuthi omunye wethu kabonakali, kukhanya uthethwe ukuthi uthethwe ngubani njani awukabi clear, kodwa sizama ukutshengisela ukuthi asijabule nxa omunye wethu ehlukunyezwa ngale ndlela. Ukuhlukumeza oyedwa ukuhlukumeza abantu bonke.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongudokotela laye uthi bafuna umkhokheli wabo aphenduke ephila ngoba engayenzanga cala.
Thina sithi uDr. Magombeyi simfuna ephila, sithi njengamadokotela namhla sitshengisela makaphenduke ephila ngoba kukho cala lenzileyo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo obeze esibhedlela sempilo unkosikazi Anele Ncube uthi ukungasebenzi kwabodokotela sekubafaka engozini.
Cela uhulumende bancedise bakithi, abanye bayafa lapha esibhedlela lapha, siyacela ba.
Imuli kadokotela Magombeyi iseudaba lokunyamalala kwakhe emthethwandaba we-High Court eHarare bethi bafuna idaleleli libambe ngamandla uhulumende ukuthi alaye amapholisa ukuthi adinge uDokotela Peter Magombeyi. Udaba lolu lumelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions kanye lezinye zikhuphe umbiko ehlukeneyo zisola abacatshangelwa ukuthi bathethe uDokotela kumele bamlethe aphila. Ukunyamalala kwabantu abaphikisa uhulumende sekuvamile kuthi ngemva kosuku kumbe amahola ambalwa batholakale betshawe kabuhlungu. Odokotela bezibhedlela ezehlukeneyo koBulawayo bebehlangene namhla betshengisela ngemva kokuba obakhokhelayo uDr. Peter Magombeyi enyamalele. Odokotela benze kwabasobala ukuba bami ndawonye lobakhokhelayo njalo bathi ukuze babuyele emsebenzini kumele ebesebonakele njalo lohulumende esekhuphule iholo labo. obekhokhela ekutshengiseleni lamhla uthe kusukela lamhla odokotela sebebeke izikhali phansi bazaze babuyele emsebenzini lapho uhulumende segcwalise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje umthethwandaba weHarare usunqume ukubana amapholisa adinge yonke indawo lapho abacabangela ukuthi engabe ekhona uMagombeyi bayazise ingqubela yokuphenyo lwabo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zakwamanye amazwe ezibalisa abameli bamanye amazwe elizweni ziqhubeke zisola ukuthunjwa kukaMagombeyi, yena obe ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Umeli weMelika lo weBhilitane bathi kumele uMagombeyi akhululwe ngokuphangisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi elizweni kulezethekeleli ezizovalelisa oyingumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ekutshengiseleni kwabodokotela lamhlanje uZulu Mathupha kaphathekanga. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, okokuqala yikuthi kuyadanisa ukuthi-ke uhulumende kaMnangagwa uyathumba odokotela anyamalalise abantu, kukhanya ngani usewethi kulokamgazi. Namhlanje siwabonile odokotela befola betshengisela bekhonona ngokuthunjwa komunye wabo. Sabona njalo uhulumende engabamisi, engabachithachithi ukuthi bangaqhubeki besenze lokho kade bekwenza. Kube yisimanga, kube yisigameko esikhulu, kungumhlola njalo ukuthi-ke kubonakala abantu betshengisela uhulumende kaMnangagwa engabachithachithi ngamapholisa. Ikanti lokho-ke kubangelwe yikuthi-ke umhlaba wonke uvula amehlo-ke umkhangela uMnangagwa, bakhona lapha eZimbabwe bazokhala bekhalela-ke uRobert Mugabe lo oshiyileyo ngeviki eliphelileyo. Yikho-ke kunanzelele-ke ukuthi international community yonke kwele Zimbabwe yikho-ke bazakhe bambone ucuku walalo angadiliza-ke kutshengisela ade kusenziwa ngabodokotela. Ikanti khona-ke kuyadanisa-ke ukuthi uhulumende athumbe udokotela, umuntu oyekho kupolitics, umuntu ogcina impilo zabantu, umuntu oncedisa abantu ukuthi-ke baphile bangalahlekelwa imphefumulo, ngumuntu oqakathekileyo kakhulu udokotela. Kodwa-ke sibona-ke yena uhulumende kaMnangagwa esenelisa ukuthi athumbe udokotela.
Kodwa abanye bayathandabuza ukubana ibandla lona le-MDC ukuthi lalo lincedise ukutshengiseleni lokhu, kuhambe njani ukuthi kube yibo bodwa odokotela kuphela?
Kube yinto eyenzakale masinya ngokuphazima kweso udokotela lo esethunjiwe. Yikho-ke ama-structures ebandla azange ahlale phansi-ke akuhlele khona lokho, ngoba thina njengebandla-ke singakangeni-ke kutshengiseleni. Siyaqala-ke sihlale phansi kuvunyelwane emhlanganweni ukuthi siza kubamba ngendlela enjani, laye futhi uhulumende sibe lethuba lokuthi-ke simazise, ngoba-ke umthetho ukuthi kumele simazise ukuthi sizatshengisela, hatshi ukuthi sicele-ke ilungelo kuye kutshengisela. Yikho-ke odokotela abakwenzile bebodwa, kodwa kube yinto enhle kakhulu yena leyo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela kwabodokotela beveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Abalimi besifazane abemaphandleni sebesungule inhlelo zokusebenzela ndawonye bebuthelela lokulima ukudla kwendulo okwakha lokuqinisa umzimba ukuze kuthuthukiswe impilakahle yabantu emangweni lapho abahlala khona. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Abesifazane abalima izilimo zendulo emaphandleni abasuke endaweni ezehlukileyo zelizwe bebethe gwaxa embukiseni owe The Good Food Festival owenzelwe eHarare kuyona le impelansonto. Omama abavele eBinga bamanyane besebenza ndawonye ngaphansi kwenhlanganiso yeZubo Trust ngenhloso yokusebenzisa ilifa lendulo elitholakala kulindawo. Unkosikazi Angeline Mudenda uthi balungisa isepha yesihlahla seJatropha lesihlahla sebusika abalungisa ilambazi ngaso.
Isihlahla lesi ekuthiwa yitamarinda kumbe ubusika ngesitonga yisihlahla esipheka iporridge kumbe siyenze ijam kumbe siyenze ijuice esinganatha hayi ini vitamin C.
Unkosikazi Hleziphi Nkomo wasemadopho uthi bona basebenza bengamalunga phose alikhulu lengxenye 144 befundisana ngokuqakatheka kokulima lokulungisa ukudla ezilimeni ezijeneyo lezithelo zendulo ukuze bathole imali yokuzithuthukisa.
Isifundo bazithatha esenta izakhamizi ezingamafarmers bese sihamba emakhaya silandelele siyebona ukuthi umuntu into afunde ngayo uyayenza yini emzini wakhe. Siyalava small grains, silava baling. So ibeli lethu lelana ku community yethu ambonke akusela umuntu othenga stock feed bese lithengisela abantu abahlala eSouth Africa i75 by 75 bese yenza 100 rand. Sakhuthaza ukuthi sigaba sonke omama bamele bebela ama nutrition garden. Konke lokana kwenziwa organic farming. Sisebenzisa imiqoba yethu etshiyene yezifuyo, sibe le vermi compost esiyenza ngama worms. Bese siba lengqolwane lana esiyithatha ezintabeni. Yimiqoba esiyisebenzisayo. Ku pest control sisebenzisa izihlahla zethu zesintu ezingekho ezingasilethela ukugula emzimbeni. Sisebenzisa zihaqa isinyayile sana esiphuma ngapi ezindlini etshanini.
Unkosikazi Gaudenzia Kujeke oqhuba izifundo ze-Doctor of Philosophy ekolitshini le-University yeZimbabwe ecubungula izilimo ezigoqela ithenza lamadumbe uthi abantu bakhanya bekhangelela phansi ukudla kwendulo khona kuphathisa kakhulu kumpilakahle.
Sile crop lay ethiwa yithenza hayi ngingazi ukuthi emathebelele ndiyatholakala yini but isilimo lesi isilimo esitholakala ema wetlands angazi ukuthi ngathini ngesikhiwa ba ngesindebele but sibona ukuthi isilimo lesi sesenza abantu bengasasiboni and lokhu kubangelwa ukuthi abantu basikhangelela phansi and because bakhangelela phansi abasoze bayenza bafuna ukufunda ngakho so thina asifuni ukuthi silahlekele izilimo zethu ezivela elizweni lethu leli sifuna ukuzigcina so siyenza izifundo ukuthi sikwanise ukujengisa abantu ukuthi no siyakwanisa ukupheka izinto ezijiyeneyo ngesilinywa le ngesilimo lesi and siyakwanisa futhi ukuzuza ukudla okwakha imizimba singadla itsenza. Itsenza sisinika ivitamin A, icalcium, zisinike le iron.
Omama abezambe ezivale alliance bathi basebenza bengabesifazane abangamashumi aphakathi kwayisithupha kusiya kwathuba minembili esicintini ngasinye kuzincinti ezintathu emangweni owezambe ezivali ezigoqela imbire lekaripa befundisana ngokulungiswa kokudla okuvela ezilimeni lakuzithelo zendulo ukuze bakuthengise bathole inzuzo yokuzithuthukisa impilo zabo. Abesifazana abadabuka eChimanimani abavela kumawadi edlula amachumi amabili 23 phansi kwenhlanganiso yeTsuro Trust bathi bathatha intanga zesihlahla seBaobab bezikhazinga bazichole belungisa amahlamvu okuphekisa uhololo oweBaobab coffee ephathisa kumpila kahle yomuntu. Umbukiso weGood Food Festival owenziwa minyaka yonke owenesanga ukwenziwa nyakenye kusesatshelwa isihudo sekholera kodwa uvuselelwe lonyaka okuthabise abantu abaningi abaphatheka kuwo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhizimusi amaningi kanye lezilindo zikaloliwe bekuvuliwe lamhlanje kwele Hong Kong ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abakade betshengisela besola umbuso weChina izolo. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi akalaqiniso lokukhulunywa ngele Iran ukuthi kayisilo elikhokhele ekuhlaseleni kwamatanka amafutha ezimota ezitishini zakwele Saudi Arabia. UTrump wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abantu bakhumbule ukuthele Iran lalandula njalo ngandlelanye ukuhlaselwa komtshina weMelika owedrone. Umqeqetshi weqembu lenguqu ele FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizadlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano weCAF Champions League ngemva kokunqoba ele UD Songo lakwele Mozambique kuhlandla lakuqala elomdlalo wesigaba sakuqala. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum linqobele UD Songo nge-1 kanyana kodwa iqiniso yokuba leli qembu linqobe ma-9-9 njengoba lidlale kwesikhathi eside livinjezelwe kucelo lalo ikakhulu ngehlandla lesibili lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leli uLizwe Sweswe utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba ulethemba elokuba iqembu lakhe lizadlilela phambili ngemva komdlalo wehlandla lesibili ozadlalelwa khona le kwele Mozambique ngemva kwamaviki amabili.
The fact that we scored a goal.
Ukuhlohla esikwenzileyo kusifaka esimeni esihle. Loba nje sinqobe nge-1 goal kanya. Bekuvele kungasoze kube lula ukuba sinqobe amagoli amaningi ngoba iqembu le UD Songo zintshantshu zeMozambique.
Elinye njalo iqembu elimele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, iqembu le-Triangle lizifake esimeni esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokunqoba ele-Azam elakwele-Tanzania nge-1 kanya. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Azam kumele linqobe ngamagoli amabili kungelampendulo ukuze kube yilo elidlulela kusigaba esilandelayo. Emidlalweni yesigaba seCasalaga Premier Soccer League edlalwe ngempelaviki yedluleyo, iqembu le-ZPC Caraiba yilo eselihlezi phezu kwengalane ngemva kwemidlalo yangempelaviki. Iqembu leli libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Dynamo sekuyimpumela elitsheli le miklomelo ngama-40 ngemva kokudlala imidlalo engama-23. Endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum elile miklomelo ngama-30 lathoba mune munye njalo eselidlale imidlalo engama-22. Iqembu le-Chicken Inn lilahlekelwe lithuba elokuqansa lihlala esiqongweni ngemva kokunqotshwa nge-2-0 elikwenziwe ngele Manyika Diamonds ngomgqibelo njalo lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo ngama-30 lathoba mune mbili. Endaweni yesine kule qembu le-Cape United lona elizadlala ngolwesithathu lele Harare City. Emsileni wengalane kuhlezi iqembu leyada elile miklomelo elichumi lesikhombisa kusithi phezu kwalo kule qembu leBulawayo Chiefs lona elile miklomelo elichumi lathoma mina 2. Njalo la maqembu azadibana ngolwesithathu esikodlweni iHarare. Iqembu le-Islanders litshelele lahlala endaweni ye-14 engalaneni yemiklomelo elile miklomelo ngama-25 ngemva kokuba ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu le-Wanke ngensonto. Abalandeli baleli qembu sebelinde ukuba babone ukuba nyathelo bani elizathathwa yinkokheli yaleli qembu. Yona yakhupha umbiko othi umqeqeshi waleli qembu uMandla Mpofu kumele athole imiklomelo yesithupha emidlalweni yemithathu okuyinto angayenelisanga njengoba ethole imiklomelo emibili kuphela. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kuhlobo lomdlalo we-rugby odlalwa ngabadlali abali-15 elaziwa kakhulu ngegama elithi Sables liphakamise isicoco se-Victoria Cup ngemva kokunqoba eleZambia nge-39-10 emdlalweni oqhutshelwe edolobheni laseLusaka. Iqembu leZimbabwe eliqeqetshwa nguBrendan Dawson linqobe kuyo yonke imidlalo eliyidlale kulo mncintiswano njalo zadibana lele-Kenya emdlalweni walo wokugcina wona impumela yawo engasoze iguqule lutho. Amaqembu amanye aphatheke kumncintiswano walo nyaka we-Victoria Cup ngabalisa ele-Kenya kanye lele-Uganda. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Katika savumi kuba sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakoZwimba zivalelise owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kodwa bezizilutshwana kakhulu. Odokotela ezibhedlela zelizwe jikelele lamhlanje batshengisele besithi bona kababuyele emsebenzini nxa umkhokheli wenhlanganiso yabo uDokotela Peter Magombeyi engatholakalanga. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.